Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kutshone kunyakazela amapolisa lamasotsha ekhwekhwe namuhla lapho umnumzana Nelson Chamisa abekhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe lozulu. Omongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wezamabhizimusi phakathi kwele China lamazwe ase-Afrika kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubikwa kutshone kunyakazela amapolisa, amasoja kanye labachuphi ekhwekhwe namuhla lapho obekumele umnumzana Nelson Chamisa enzele khona umhlangano wakhe lozulu namuhla. Umhlangano lo awusabanga khona ngemva kokuba amapolisa eyale ukupha uChamisa imvumo. UChamisa uthi umhlangano lo ubungokubonga uZulu ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. Izakhamizi zekhwekhwe zisole kakhulu ukuba khona kwamapolisa lamasotsha lokhu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wezamabhizimusi phakathi kwele China lamazwe e-Afrika kusasa. UMnangagwa ufike kwele China namuhla njalo uhamba leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umphathintambo wezokuthengiselana umnumzana Mike Bima losibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima obukhulu kwezenotho. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi azikho impawu ezikhomba ukuthi umumo ungaguquka maduze.
Asikaboni lutho nje ngoba phakathi siyazi ukuthi ukhetho lwethu siluqondane lokuphambaniseka lokubhulizeka kwamarandi eSouth Africa. So ukuthi kuthi vele njengelizwe elivame ukuthenga kuphela umnotho wethu uzaphambaniseka. Ye sengisizwa kuthiwa khona yena umnumzana uNyakhudla lo oyi-Reserve Bank laye ubhizi yathi udinga imali. So sesiqondane le-inflation kodwa okwakhathesi ikukhuluma nje asiyezwa ngizwa nje abantu ababhalayo nje besithi i-money supply, EMT, broad money supply. So kukhanya vele ngathi inkudlwana yikho kuziya kwenza ukuthi intengo ziye phambili okuncibilika asikakubona.
Intengo zona okhuluma ngazo lokho ezimindawonye kumbe seziqalile ukwenyuka.
Sokuphambanisekile mfowethu ngoba phela thina nje omama yibasithengelayo esupermarket ezitolo intengo ziyabheda sokusokukhwela. Yikho ngisho ukuthi ukukhwela kwentengo kwengxenye yokuqondana lokubhilizeka kwerandi. Kodwa ke siyazi ukuthi njengoba sithi mina amabhondi amaningi amaningi esegcwele esitradeni kuthi ukuthi vele ikuthenga imali eletha izinto sokungathi sokudula. Yikho intengo sezikhwela akumanga kuhle. Umnumzana uMnangagwa uqakathekile ukuthi athi agijime nguye wathi yena uzakungena embusweni egijima kakulungisiswe ukwenzela ukuthi siqale ukulungisa izimpahla zethu ukwenzela ukuthi intengo ingabhedi.
UMnangagwa ungamxwayisa uthini kudaba lomnotho ekhangelele nje ukukhetha ikhabinethi yakhe?
kaqondane lokukhangelisisa ama ministry le cabinet eqondane lokwakha ilizwe okokuqala asikhangelisisa ukuthi ukuvuselela industry yethu enza impahla ezithengiswa ngaphandle kwelizwe imining owenza ukuthi into esizigebhayo izithelo zethu sizifake i-value addition lapha singakazi kukhiphisa njalo ngibona ngathi kunganceda ukuthi imali ingene okwesibili i-US dollar le esiyisebenzisayo vele kahle ikhitshwe ngoba yiyo enza ukuthi izinto zibhede kakulungisiswe izimali eziqondane ezilungiswa lapha ukwenzela ukuthi i-US dollar ibe yimali nje ezizwa emabhenki nxa umuntu engenisa impahla zokulungisisa ezinye impahla ama-raw materials
ingakhitshwa i-US dollar bese kulethwa i-dollar elitsha leZimbabwe
iqiniso lelo ngoba iZimbabwe yiyo yodwa lapha kuSADC esebenzisa i-US dollar iqondane le-local currency akungethi lutho lwaba bathi khona ithwathi nasizikhutha mfundo zeminotho ama-economists athi khona ufanele ukutshintsha amafunda ukutshintsha ama-fundamentals ama-fundamentals kasuzantshintshi asivale amehlo kuphela sithi khona asisasebenzisa i-US dollar njenge-local currency kusetshenziswe i-local currency yikho okuqonde ekuqondileyo khonokho akulanto yokumelela ukuthi simelele ukuthi ama-fundamentals antshintshe mfowethu
lingalethwa idola leZimbabwe babungwenya kalisoze linyamalale yini udubo lwemali loqhubeke njengalokho esikubone kusenzakala kubond
ebengikutsho phela ukuthi mina singathi ngisithiwa ipanacea ukulungisisa umuthi womnotho wethu kawuqondananga la mabhondi kuphela kulezinto ezifanele zilungisiswe yikho benxebeni sithi khona ama-fundamentals akhona abakhuluma ngayo baqondane ukuthi silungisise ama-policies okuthi izimpahla esezingenisa ngaphakathi kwelizwe zibe lutshwane akufanelanga ukuthi imali ama-US dollar azuzakale estritin kathesi azuzakale estritin ngoba abantu abathola amabhondi yibo abathatha imali ebanikeza amabhondi emabhenki bethengisa ama-user akufanele vele kuvalwe ukuthi i-US dollar lingabi khona estritin ukwenzela ukuthi imali esidlayo thina isetshenziswe ukusebenzisa izinto ezilungiswa lapha ngibona ngathi yikho ofanele kwenziwe sifanele sibophe amabhanti mfowethu sicimeze sithi khona i-US dollar avele alisasebenzi la
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho Ilunga letale lePhalamende la kweleMelika umnumzana John McCain yena obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa namuhla emangcwabeni amaqhawe eAnapolis edolobheni leMaryland. Abakhulume esililweni sakhe izolo bagoqela owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama.
We come to celebrate an extraordinary man. A warrior, a statesman, a patriot, who embodied so much that is best in America. President Bush and I are among the fortunate few who competed against John at the highest levels of politics. He made us better presidents, just as he made the Senate better, just as he made this country better.
Lo ngumnumzana Barack Obama echaza umufi umnumzana John McCain njengeqhawe lamaqhawe. Owake waba ngumongameli njalo weMelika umnumzana George Bush laye uthe eleMelika lilahlekelwe kakhulu.
He was courageous. He was honorable, always recognizing that his opponents were still patriots and human beings. He loved freedom with the passion of a man who knew its absence. He respected the dignity inherent in every life, a dignity that does not stop at borders and cannot be erased by dictators. Perhaps above all, John detested the abuse of power, could not abide bigots and swaggering despots. There was something deep inside him that made him stand up for the little guy, to speak for forgotten people in forgotten places.
Lo ngumnumzana George Bush evalelisa umnumzana John McCain na uzabekwa eAnapolis namuhla. Lanxa abantu abanengi bemncoma uMcCain bakhona abalombono othiyeneyo ngaye abagoqela isizalwane seZimbabwe esihlala khona pa eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
ukukhulisa iparty njalo ukuintroducer ibandla ebantwini njengoba liyazi ukuthi bakhona ababhazukayo basuka kithi ama-MDC asuka asefleta ukubuyela ebantwini uye bachasisela uhlelo oluqakatheke kakhulu number one. Number two, uhlelo olunjalo
uMcCain ngumuntu owayecontroversial. Ngisakhumbula icampaigner isikhathi ayede efuna ukuba ngu-president against u-Obama ngaphathanga u-Obama kahle ngesikhathi sonaleso. Kodwa kathesi ngingathi one, kuyajabulisa ukubona abantu bekhuluma bemhlonipha ama-democrat. I-politics esiyifunayo, i-politics emature. Kulabanye ama-republican ama-diehard supporter ka-Trump bengilalela abantu abanjengabo Rush Limbaugh bathi hhayi ama-democrats ngamanga. Baphunga uthanda uMcCain ngoba wayezonda u-Trump otherwise in the normal course abamfuni. So yinye i-narrative yangikhona.
Uyatsho ukubana uMcCain waphatha u-Obama ngendlela mhlawumbe engaqondanga ngesikhathi bencintisana kukhetho lukamongameli. Kodwa uthe eseza dlula emhlabeni watshayela u-Obama ucingo wamcela ukubana mzukwana elala abuye azokhuluma emfeni yakhe. Kumveza njengomuntu onjani lokho?
Ngoba wayesetshintshile. Kodwa ungakhumbula uMcCain abantu bathi nguye waqalisa into lezi ze-far right ngesikhathi sakhe ngoba nguye waletha uSarah Palin. And abantu uSarah Palin yo is a precursor kwabantu abanjengo-Trump.
Umnumzana Calvin Manduna yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7.
Ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Wobe. Kuliviki siyesixoxa ke labasakhulayo ukuthi sizwe okunenge ukuthi bona bonana njani umongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Nigel Ndlovu yena ongusakhulayo obencintisa kukhetho olusandudlula emagogwe constituency ezimele yedwa. Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyaphila Mr. Mike.
Right, Nigel, uyizwile indaba ekhona, yini umbono wakho mayelana nomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa?
So ngaleso post election period and upresident so announced. So mina njenge youth mbone ngani khona oko sokuphumile because okumele sisebenze ngakho endi upresident Emmerson Mnangagwa khona kwakuthembisa abantu sokumele la ekudilive.
Ngiyazi vele ukuthi thina njengabantu abasakhulayo sesibhekane ngenkinga ezinenge ezijene over the past I would say 38 years. Ubona ngani umongameli wethu omusha kumele ayenzeni kahle kahle ukuze athuthukise impilo zabothanga?
Okokuqala vele ukuthi kumele yena le cabinet yakhe bezama ukuqeda indaba ye-corruption ngoba indaba ye-corruption yiyo engani sibulele ilizwe. Njalo kumele izame ukuthi ewine abantu abatsha, especially abantu abatsha abahlala kuma-towns la kuma-cities ngoba abaningi bangkhona siyakwazi ukuthi bevota bekhangele ngaphi. So ngaleso kumele yena izame ukuyunite abantu abatsha kuma-cities elective development even kuma-rural areas ngoba abantu abatsha abakuma-rural areas are behind in terms of indaba even the technology or even just basic infrastructure imigwaqo. So khonoka yekukhuluma ukuthi we want to rebuild Zimbabwe, now is the time. I think now is the time ukuthi sifake ama-differences aside sisebenze even naye yena upresident Mnangagwa le-government yakhe entsha. During i-campaign period yakhe sinzwile ekhuluma ngithiwa i-empowerment bank ukuthi uzakupha ama-youth amaloan ukuthi bezame ukuthi besukumise amabhizinisi abo. So indaba ye-empowerment bank mina njenge-youth ngizabe ngiyikhangile, ngifuna ukubona ukuthi into ayezikhuluma zizayenzakala yena ama-youth azaphiza imali zangkhona beqalise amabhizinisi ngoba ama-youth amaningi akunamsebenzi and the only way ukuthi ama-youth esuke ezitrithini engajona ehlezi engayenzi lutho ikuthi beqalise amabhizinisi abo.
Wena ubungomunye wabasakhulayo obencintisa ukhetho lo as an independent candidate lapho emagwegwe, awungitsheleke. Yes. I know ukuthi vele unqotshiwe but still zikhona izinto na noma nje inhlelo ezijeneyo okhangelele ukuzwenza ezile njongo yokuthuthukisa abontanga emphakathini?
Yes, there are a lot of opportunities, there are a lot of projects which can help a lot of young people, Emakweke constituency. And I've already started on just jotting down some of the ideas that Mfungwa Kaiswa implement first half of 2019. So yes, I'll continue to try and develop my constituency and work with young people especially to bring about change in the community. Because the change is not about the community as well, it's about an individual. If I'm willing to change as a person, then I can also impact the lives of others. So it changed
Angitshele nje ukuqhakathekile okungakanani ukuthi umongameli abe labantu abasakhulayo kuhulumende wakhe.
Kuqhakatheke kakhulu, like I said again during election season, ukuthi the elderly kumele bebe khona, but kumele bebe ngama-advisors. It's unfortunate even ilokhuzeni yethu i-politics yethu eZimbabwe ayikabi mature enough ukuthi abantu they trust kuma-young leaders. But we have seen some young councillors getting into positions, especially kuma-cities, which is very good because they know what the young people need. So yeah, now Umnangagwa, even when he's selecting a cabinet, he needs to look at Utama youth. They make up the majority of the population and they are the future of Zimbabwe.
I'm Lumzana. Nyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la ukuhlelo futhi.
Oh, nyabonga Mr. Mike.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana uNigel Ndlovu, yena obencintisa ukhetho olusanda udlula kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hove. Mina ngithi libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo.
Mawene weba mawene weba ba
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namuhla sixoxa lo siyazi inyanga phela umnumzana Mhabinyana Ngwenya siphatha udaba lwenyanga mthakathi. Yebo, igama liyazikhulumela, kodwa ngenjani linyanga yenzani kahle kahle? Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga kankomo.
Ukuthi inyanga mthakathi libizo mbaxa okutsho ukuthi lumuntu ngoyinyanga abuye abe ngumthakathi njalo, kodwa kahle kahle akusichazisele ngemsebenzi yakhe wenzani?
Lapha inyanga mthakathi njengoba uchilo ukuthi ibizo liyazitsho, inyanga liyana elapha ngezihlahla ibulale iganga. Inyanga mthakathi leyo kusho ukuthi izandla zakhe ziyachisa zingolile, akasizi muntu lo, ngoba inyanga ebulalayo ayisizi muntu ngoba uyabe sembethe amathunzi lana abulala abantu. Yikho inyanga inyanga yokusiza abantu, njengoba uNkulunkulu wadala abantu wabapha izinyanga ukuthi azibe isibhedlela sabantu. Inyanga nxa isibulala aseyiso isibhedlela, ekwelapheni asimbali njengomelaphi. Okwakhe umthakathi nje othumezela abantu izulu ukuthi abaqothuluze, inyanga mthakathi lezo.
Iyaloya kahle kahle linyanga kumbe incedisa kuphela abantu abayabe befuna ukubulala abanye ngemithi?
Khona lokho ungunyanga mthakathi ngokuncedisa abantu ukuthi ababulale umphefumulo kaNkulunkulu. Useyinyanga mthakathi ngakho lokho. Inyanga nyanga esiza abantu ayanelisi ukubulala abantu ngemithi, ngoba kayibambi. Engayibamba ekwelapheni usephumile, izandla zakhe zabe sezichisa, azisasizi muntu.
Abantu makhaza baba Ngwenya, bengehlukanisa njani phakathi kwalinyanga lenyanga yoqobo?
Inyanga esiza abantu bayazi ngokusiza abantu njalo belayelana ukuthi hambanini laphana, hambanini laphana. Inyanga kayibhali mabhakane imemezela abantu. Inyanga kayiyi kumsakazo isiyasakaza ukuthi wozanini kimi, mina ngiyelapha lokhu lalokhu lalokhu. Akukho ebunyangeni lokho. Kusho ukuthi bonke labo ngamasela obunyanga ngokwazi izihlahla ukuthi akanothe ngobuqili inyanga esiza abantu kayithonisa imali yayo uthi wena Jojina ngakwelapha imali yami ngapi kuyazila lokho ukuchiyela emadlozini yikho ke inyanga mthakathi iyaziwa ukuthi lwana ungaya kuya uchayisa ngezulu yikho ke umehluko ukhona lapho inyanga eziloyayo ngeziphosa abantu inyanga ezelaphayo ngezisiza abantu yikho ke uthakathi badalwa uNkulunkulu kunyanga kwadalwa uNkulunkulu kokubili kusafana lokuthi umuntu azikhethele ukhetho okubi usungumthakathi okuhle ngokusetshenzwa ilanga libalele emini okwabathakathi kusetshenzwa ebusuku yikho into ezisetshenzwa ebusuku emini zinhle ezisetshenzwa ebusuku zimbi
zibhahile yini lezi nyanga
inyanga mthakathi kazitholakali kalula ngoba bazifihla zaziwa ngabazaziyo ukuthi hayi usilohlupho olunje gijima uye etsholotsho uzafica usomhlafutho uza kunika lokhu lalokhu azisizwe ezaziwayo zifihlakele ngoba kazifuni ukwaziwa phela ngoba zenza izinto ezingayisizo yikho-ke engikutshoyo ukuthi kufanele ukuthi abantu behlukanise inyanga esiza abantu le nyanga engumthakathi loyayo
hayi isiyabonga baba uNgwenya bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi enkomo
lolo bekuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngenyanga mthakathi sile nyanga yoqobo umnumzana Mhabinyana Ngwenya lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba lilokholisile ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo, siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kaMahubo 127 sahluko indima ngeyokuqala uverse 1 lifundeka kanje. Ngaphandle kokuba inkosi iwakhe umuzi abakhi basebenza ngeze, ngaphandle kokuba inkosi ulinde umuzi abalindayo balinde ngeze. Bazalwane sisesikhathini esikuthi abanye kade bekhangelele ukuthi mhlawumbe i-court ye-constitutional court izaphuma lesinqumo esingabe sibafeva ngozomopolitiki eZimbabwe. Ngithanda ukukhuthaza lokududuza izizalwane zeZimbabwe ngegama lenkosi uJesu ngisithi mina lithi izwi lenkosi ngaphandle kokuba unkosi iwakhumuza abakhayo bakhangeze. Kasinikeleni izwi lakithi kuNkulunkulu kube nguye ophatha izinhliziyo zabakhokheli bethu. Kube nguye ophatha izinhliziyo zababusi bethu ukuze lezi nqumo abazenzayo zibe izinqumo ezilokwesaba uNkulunkulu, zibe izinqumo ezilokwenza ilizwe lakithi libe ngcono, ukuze izinqumo zonke abazenzayo edale lephalamende, abazenza kucabinet, akukhathalekile ukuthi ngubani obusayo, kodwa lowo nalowo obusayo inhliziyo yakhe ibe isesandleni sikaJehova, kube sokuthi izinqumo abazenzayo kube izinqumo ezizayenza impilo yentandane, impilo zabafelokazi zibe ngcono. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyanakekela abafelokazi lentandane ngoba inhliziyo yakhe kulabo. Lithi iBhayibheli unguyise wentandane nendoda yabafelokazi. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu abathinte labo abazasibusa babekwazi ukwenza izinqumo ezizathinta ziphucule impilo zabantu makhaza. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu aqede ubudlova lobudlwangudlwango obukhona eZimbabwe abe nguye owakha isizwe. Uthando lomusa kaJehova kube yikho okwakha isizwe seZimbabwe. IZimbabwe izaphakama ngilapho uJehova engangenela kube nguye owakha umuzi, ngoba kungaze kube yileyi party kube ile iphathe sangena ngaphandle kokuba uJehova abe nguye owakhayo umuzi bonke akwenza abakwenzayo lokushika-shika lezithembiso abazenzayo zonke ziyabe zilize. Ngithanda ukunxusa mntaka baba ukuthi ume ukubheka amehlo akho lethemba lakho ubeke ithemba lakho emuntwini lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba abe emuntwini kodwa ubusisiwe lo themba kuJehova lithi iBhayibheli abathemba kuJehova baza kuma njengentabu zayona bengazamazamiseki. Ngithanda ukuthi ngisinxuse nxuse sonke ukuthi sibe kwazi ukubhekisa amehlo ethu kuJehova onguye owakhaya isizwe onguye lenjongo lenhloso ezengcono ngempilo zethu ngoba ngaphandle kokuba yena yakhe iZimbabwe abakhayo bakhangeze. Sithemba ukuthi sonke lapho esikhona siyalizwa izwi likaNkulunkulu ake siduduzeke sibheke kuye uthi uDavida ngiyaphakamisa amehlo ami ezintabeni usizo lwami lobuyaphi lobuya kuJehova odalela izulu lomhlaba. UNkulunkulu nguye owazingcono bazalwane uNkulunkulu nguye lenhlelo ezingcono bazalwane lalinxa abantu bangabe bebusa kanti singabafuni bebabi lithi iBhayibheli uNebukadnezar emubi kanjalo uNkulunkulu wathi kuyinceku yakhe. Sithanda ukuthi uNkulunkulu abe nguye obamba inhliziyo zalabo abazasibusa eminyaka emihlanu ezayo bakwazi ukubusa ngokwesaba uNkulunkulu ukuze isizwe lakithi lithuthuke.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ke sithoda umsamakhanda sikhuleke sinikele izidlalo zeZimbabwe esemagumbini amano omhlaba bababalizayo lelizwi ukuthi bakwazi ukubhekisa amehlo abo eze kuwe bakwazi ukuthi wena nguwe uNkulunkulu ophezulu kwakho konke ophezulu kwabajaji labo bonke abakhona abenze izinqumo inhliziyo yamakhosi isesandleni sakho. uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi philisele izwe lakithi philisa izidlalo zakho baba iZimbabwe kayivuke kayiphakame kubonakala inkazimulo yakho ngelihligama lenkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Silethemba mlaleli ubusisekile ngezwi likamfundisi. igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yokholo, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kujone kunyakazela amapholisa lamasotsha ekhwekwe namuhla lapho umnumzana Nelson Chamisa abekhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wezamabhizimusi phakathi kweChina leAfrika kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.